sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela emsakazweni we Studio 7. Ngolwesibili mhla siku 5 kuLwezi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Izigidile zigidi zabantu eMelika zivotile lamhla kukhetho lokudinga umongameli phakathi kukankosikazi Kamala Harris nomnumzana Donald Trump, njalo iningi lilokhe livota.
I-popular vote hayi vele, it doesn't mean anything eMelika, and ama-Democrats, they won 7 of the last 8 popular votes. Electoral College yiyo ekhetha yona umongameli.
Sihlaziya okuningi okuphathelane lalolu khetho silengcwethi ezicobongula izombusazwe abavotayo labantu makhaza.
Ngibona ngani uKamala Harris nguye ozanqoba, nguye ozaphume ngumthungameli welizwe laseMelika.
Bengifisa ukuthi kube uTrump uyawina.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa wona lo msakazo. Izigidi lezigidi zabantu eMelika zivotile, njalo abanye lokhu beqhubeka bevota lamuhla kukhetho lokudinga umongameli phakathi kankosikazi Kamala Harris owebandla leDemocratic Party lomnumzana Donald Trump oweRepublican Party. Bese kuvele kwavota abedlula izigidi ezingamachumi ayisitshiyagalolunye i-81 million kusiyafika izolo kuhlelo lokuvota phambilini kokhetho lolu. Khona kuluhlelo olwe early voting oluqhutshwa endaweni zokuvotela lapho umuntu avota mathupha ukuthi abanye bevote ngencwadi. Izolo umnumzana Trump lonkosikazi Harris bakhankase esigabeni sePennsylvania, sona okuyiso esimqoka kulolu khetho. Bobabili batshengise ukuzimisela lokuthi bazanqoba kukhetho. Uphenyo olwehlukeneyo lubonisa ukuthi ngujikile obhanqa kulaba ababili, ngakho akwaziwa ukuthi kuyowela ngaphindu kuloxakuxaku. Uphenyo lomsakazo we-ABC News liveza ukuthi umnumzana Trump uzanqoba ezigabeni ezinhlanu ezimqoka kwele Melika phakathi kweziyisikhombisa, kodwa weliphephandaba le-Washington Post luthi unkosikazi Harris enganqoba kwezine. I-New York Times yona ithi umnumzana Trump uyakhokhela ngezigaba ezine, unkosikazi Harris ngezimbili, njalo balingana ePennsylvania. Lamhla ntambama eMelika, unkosikazi Harris uzaphatheka embuthanweni wokubukela okwenzakalayo ngalolu khetho esekolitshini le-Howard University eWashington DC, lapho ayefunda khona ngeminyaka yama-1980s. Umnumzana Trump yena uzabukela ukubalwa kwamavoti alolu khetho emzini wakhe eMar-a-Lago ePalm Beach eFlorida. OweZimbabwe oseyisizalwane seMelika umnumzana Gary Tyler Jackson oweTexas olelungelo lokuvota uthi usekela umnumzana Trump. Usinike umbono wakhe ngalolu khetho phambilini kokuvota.
Kulo mdlalo siyasetshenziswa nje, benza ngathi basinikeza ithuba lathi ukuthi sibe ingxenye yokukhetha abantu abangasikhokhela. Lokhu ngikutsho ngalesi sizathu, laba okuzafanele sibe sisiyakhetha kubo esingathi ngesilungu ngama-presidential candidates, sabanikezwa ngubani okokuqala? Sabanikezwa i-system, sabanikezwa ngabantu okuyiwo ababuso kweqiniso, hhayi laba esabakhetha kusase umuntu avuke ngumongameli sithi ngiyokusayo. Laba ngabantu abasizinziswayo. Ngingathi mina ngudolelwana olentambontambo okuyabe ethibilikiswa khangela ngapha vula umlungu okhuluma, so yiumsebenzi wabo. Kungaba kuhle nxa kuyikuthi ngalaba abavotelwayo bakhethwe ngumphakathi bebone izenzo lamakhono abo ekukhokheleni. Ngale ngakithi kwenziwa ngabakhona ngalabo abakithi, abantu abaqhatshwa yi-system ukuthi bahuquluze la ngapha kunjalo futhi, kodwa i-system singakhohlwa msakazi ukuthi i-system le kakuso yethu, i-system le ibekwe phezu kwamakhanda ethu ngo-1980 eyokuvota, besingakwazi lokho thina. Ukuvota angiboni mina kuyinto engathi inikeza abantu inkululeko basithengisela lokho abakuthi bona phecelezi ngesilungu idemocracy kodwa idemocracy yakhona iyasilethela abantu sithi khethani phakathi kwalaba ngakusithi thina esithi nxa sihamba lapha kuma-communities ethu sibona ukuthi hayi uzivanyana ulolwazi ngalokho uzivanyana ulesiphiwo kulokho nguye ongasikhokhela la nguye ongasenzela lokho okwakhathesi ngathi sebesifuqele ekhoneni uyabona so usukhetha ukuthi yikuphi okubi okungcono ngoba bonke laba bantu phela akuso bantu esiyithi esibacele ukuthi basenze lokuthize sibona izenzo zawo sinikezwe yibo ngakho ke asila choice phakathi kwalaba sike sikhethe ongathi ungconywana xa nganikeza isibonelo mungabuza mina mina yami ivoti kangiyifihla kusongifihlo ivoti yami akuso secret ngilelungelo lokuyifihla ngilelungelo lokuthi ngiyisakaze ngiyipublish eyami ivoti iza kuya kuTrump nansi sizathu uTrump ekubuseni kwakhe kasizange simbone gijigiji mangaphandle kweMelika ephathisa kumawosi uthethe imali wayisebenzisa la ebantwini baseMelika unganazelela abantu balala ngaphansi kwemigwaqo la kodwa uhulumende njengamanje uyaspenda over 10 million a day ngaphandle kuzimpi ezingelani leMelika uDonald Trump unganazelela ikakhulu ku-African diaspora deported less people waxotha abantu abalutshwana kakhulu okudlulela imthanda kakhulu uObama konke khona lokhu kalikhulumi ngakho indaba eyenza linakekele abantu abanjengabo Kamala oKamala bakhuluma ngendaba zokukhipha izisi ngokusemthethweni kakusisizingalutho lokho njalo kaku-addressi udubo esilalo ngaba addressa udubo mpela nga bakhuluma nge-issue of immorality ezagwema ukuthi abantu kube lokuzithwala kubeso we cannot prioritize that silambile i-economy ingasebenzi kahle uKamala nxa usiza ngeze-economy hayi ngibona ngathi siyabe silahlekile nxa singavotelana yikho ivoti yami isiya kuTrump ngoba ulesifiso sokukhulisa amankampani alapha lokuthi abantu basebenze njengoba sibonele nge-track record yakayenzileyo ebuso
lo ngumnumzana Gary Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika obexoxa ecingweni lo Ivan Sininga weStudio 7 eseTexas. UIvan uphinde waxoxa lo mnumzana Feston Jassy oweTexas yena othi usekela unkosikazi Harris.
I-election ngiyayibona kodwa ambona ukuthi bakhuluma ngathi thina abantu base-Africa. Khuluma ngezinto ezokuthi thina angiboni ukuthi kusinceda ngani abakukhulumayo ngabe kuthiwa ngiyavota ngicabanga ukuthi benza votela uKamala Harris kodwa nje ngile mbuzo eyami and eyami imbuzo i-agenda ukuthi usiphatheleni ngiyabona ukuthi siyakuzwisisa sibili but mina e-America hayi ngi-right kodwa ekhaya usiphatheleni what's your policy singakhuluma ngendaba ze-immigration especially la most of the time abakhulumi ngathi babekhuluma ngabantu be-South America thina nje siyaphunguba nje isivunguvungu sakhona nje sidlula so on that one it's hard ukuthi ngithi kuza ngitshintsha ingqondo yami one way or the other although ngiyabona ukuthi no uKamala Harris ungani ulama-ideas iZimbabwe I don't know ukuthi ingafundisani i-America but iZimbabwe the one thing engiyifisayo ukuthi ngabe iZimbabwe iyafunda ukuthi abantu singaphikisana but akumelanga sizondane ngoba the way engiyibona ngakhona you definitely need conservative ideas and you need liberal ideas because when the liberals go too far nothing but too left laphana but the problem with iZimbabwe umuntu engathi uvotela u-EV emundeni yakhe utshamisa sokungusatan and vice versa but then ungawucabanga kuhle like lento leyo ukuthi uze ukuthi abantu bayachaywa bayenzani bayenzani you know at the end of the day how do you know ukuthi awuchaye umuntu ozasilethela i-cure ye-cancer
kusasa
and when ucabanga ukuthi uchaye umuntu lowo kanti uchaye ilizwe lonke
lo ngumnumzana Feston Jassy oweTexas obexoxalo Ivan Sininga weStudio 7 ukuhlaziya okunengi ngokhetho lweMelika uTabo Gancube weStudio 7 uxoxalo olandela izombusazwe weMelika umnumzana Tim Moringai.
Namhla ilanga ngathwala iqhakathekile ngoba abanengi bese simelele lona lelo langa ngoba siyakwazi ukuthi sonke bese sidinwe ngokufonelwa lokubona ama commercials ama advertisements ku TV lama radio bungakwane suku ulalela wona lowa ama devices kungela advert or i promotion ka senator state race presidential lani every 30 seconds so hayi okwanamhla abantu sebevota abantu abaningi bajabula ukuthi ilanga langkhona selifikile
kungakhangelelwa ukuthi impumela ingaqala ukuphuma nini nxa sikhangela obekusenzakala kuminyaka edlule
so namhla impumela sizayibona ngabo 8-9 khonapha ukuthi kuyabe sokumenjani ngoba siyakwazi ukuthi ama states amaningi avala ama balloting boxes kuqala ngo 8 ma Eastern time zone but eKentucky le Indiana bavala ngo 6
Mr. Mringayi lingasichazisela ke ukuqhakatheka kwempumela ye popular vote njengoba ke umongameli welemelika ekhethwa ngeElectoral College engakhethwa ke ngokuthi uvotelwe ngabantu abanene
ipopular vote hayi vele it doesn't mean anything eAmerica and ama democrats they've won 7 of the last 8 popular votes so electoral college yo ekhetha yona umongameli welizwe so yikho kwakuqhakathekile ukuthi ama contenders lawa ababili uNkosazana Harris and umnumzana Trump bahambe khona okungani kwakulama electoral votes amaningi i-state esikhangela yonke sonke iPennsylvania umuntu ozanqoba iPennsylvania kukhanya ngathiwa uzathatha iWhite House ebe nguye umongameli welizwe
lo umnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe njalo ohlala eOhio khonapha eMelika ubesecingweni loThabo Kancube weStudio 7
umbiko oqhakathekileyo ngezokhetho lweMelika umsakazi wakho weStudio 7 uzakulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolesibili lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni weStudio 7 lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela iVOA Ndebele Facebook VOA Ndebele Instagram VOA Ndebele X neVOA Ndebele WhatsApp channel sikhona njalo ebulenjini beintanethi kukheli ethi www.voaindebele.com
Siloke sikukhetho lweMelika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda uxoxa lezizalwane zeZimbabwe ngalolu khetho ezibalisa omnumzana Nkululeko Mbano Peter Maseko Ngabutho Moyo kanye lonkosikazi Cynthia Dlamini.
Asibanda, asibanda amachono, amachono. Hayi mina ngokubona kwami sibili mbone ngani ha uDonald uTrump yathatha. Trump is winning this one because according to me, this lady came in late and replaced uBiden lapha. So I think all the swing states ukhanya ngani ama conservatives. So Trump will take that. So my gut feeling is why Donald Trump is winning this one, Putwan. Ayikho kukhona. Ube lelangelihle.
Ya lapha na kuzima mfowethu phansi phezulu akwazakala ukuthi uzahamba njani. Kodwa ngibona ngaza ngathi hayi indoda leyana iTrumpet iyayiblowa iTrumpet iyiblowa I think but it's a tight contest ebe abakhona eAmerica. But at the same time engakutsho futhi ukuthi abantu bahlala bakhala ngedemocracy manje lokwenza ukuchaya omunye indlebe manje kwenzeka lapha eZimbabwe manje umsindo wakho nomkhulu kakhulu kodwa hayi that's a tight contest siyabonga baba Jesus
hey salibonani salibonani mina ngisamamo seJohannesburg ngabe South Africa yes salibona ukhetho eAmerica lapha khanya konke kuhamba kahle siyabona sibili siyabe sifisa nje ukuthi ngaye lama African countries bayalandela lokhu abakubona kwabanye kungabi lokudlamdlamu kulimazana ngindaba zokhetho kodwa hayi ngesikubonayo mina bengifisa nje ukuthi ngaye uDonald Trump uyabuyela embusweni uyabuyela esikhundleni ukuthi ngaye uyawina ike ngifisayo siyabona
ukhetho lukamongameli weAmerica lukhetho olunzima kakhulu njalo lukhetho olugcwalelwe zinkulumo kodwa mina ngombono wami imboni ngani uKamala Harris nguye ozanqoba nguye ozaphume ngumthungameli welizwe laseMelika ngoba abantu bayamthanda njalo abantu abamsundu bakhanya bayagqugquzela kakhulu ukuthi uKamala Harris awine ngoba befuna umongameli omutsha njalo befuna umkhokheli ongumuntu wesifazana yiwo umbono wami ngokhetho lwaseMelika
sanibonani bantu bakithi ninjani yes umanzonzo lo okhulumayo ngendaba le yama election aseMelika bengifisa ukuthi kube uTrump uyawina adla umhlanganiso ngoba uTrump uyinto eyaziwa ngumuntu wonke kazifihli angathi uza kufaka impama manje uvela kufaka impama ngaleso sikhathi akafani noBiden uBiden uzenza umuntu omdala kodwa uluma efihla ucatsha ngomunwe uyabona uTrump lento ayiyo yona ileyo akantshintshi so benginesifiso sokuthi uTrump mayengawina at least ukudila nomuntu omaziyo umuntu ongeke azifihle ngomunwe kungcono kakhulu uyabona ngiyabonga
lapho ke sizwe amazwi ezizalwane zeZimbabwe ezixoxa lentathelo izindaba yethu Ezra Chisa Svanda ngokhetho lweMelika ezigoqela omnumzana Nkululeko Mbano Peter Maseko Ngqabutho Moyo lonkosazana Cynthia Dlamini kusenjalo untungameli inkomo weStudio 7 uxoxela omnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu khetho egxila ikakhulu kubudlelwano beZimbabwe leMelika wezombusazwe.
Ukhetho lweMelika luqakatheke kakhulu ngokuba liyilizwe lithinta ezomnotho umhlaba wonke jikelele. Umnotho weMelika nxa ukhula uyancedisa ukuthi kukhule ezomnotho umhlaba wonke jikelele. Umnotho waseMelika nxa untengantenga kwenza umnotho womhlaba wonke untengantenga. Kanti silezimpi ezinjengezikubo Ukraine ezikhona eMiddle East lendaweni ezithile. IMelika ilamandla ukuthi izimpi ziqhubeke kumbe ziphele kusiya ngokuthi kungaphi. Ngakho ke lamalungelo abantu njalo iMelika iyathinta indawo umhlaba wonke jikelele iqakathekile ngakho ithinta yonke impilo yabantu kuyo yonke indawo emhlabeni kungakhathalekile ukuthi yilipi lizwe ngakho ke bonke abantu bazabe belukhangelele lolukhetho abanye befisa ukuthi ngabe kunqoba lo abanye befisa ukuthi ngabe kunqoba lo abanye njalo besithi ha noma ngupho onqobile ukuzafana
Esikhathini sonke lesi kusakhankaswa uTrump loHarris bengutshikilobhanqa. Kodwa kuvotwa nje namuhla ungathi sokucaca yini ukuthi ngubani ozanqoba.
Zisendala zombili namhlanje ngosuku lokuvota akukacaci kahle ukuthi ngubani ozanqoba. Ngakho ke kusezamela ukuthi silinde kuvotwe kuvalwe. Kubalwe kucace ukuthi ngubani onqobileyo kanti kuyenzeka njalo eMelika ukuthi kugcine kungama states amabili kumbe amathathu kumbe state esisodwa esiza kutsho ukuthi onqobayo ngubani ngakho ke kusezalindwa kusengenzeka imphumela iphume namhlanje kumbe icine iphuma kusasa kusiya ngokuthi ukhetho imphumela iseduzane okungakanani phakathi kwababili
Emhlabeni jikelele singathi ukhetho lolu luqhakathekile yini njalo nxa kunjalo luqhakatheke ngandlela bani
Ukhetho lweMelika luqhakatheke kakhulu okwedlula lonke ukhetho oluba khona emhlabeni ngokuba luyathinta amazwe onke omhlaba ukutshintsha kukahulumende kumbe ukuqhubeka kwahulumende okhona eMelika kulomthelela kuwo wonke amazwe kuyawathinta kalikho lelilodwe lisala lingathintekanga ngendlela enhle kumbe ngendlela embi kodwa liyathinteka loma yiliphi ilizwe kanti ke njalo luqakathekile lolukhethwe eMelika kakhulu ngokuba sibona ku abantu bengazwani ezintweni ezithile kuzacaca kabanzi ukuthi kambe abantu bahamba la kuphi ikakhulu siyananzelela ukuthi ukuhamba phambili lokho kuphathelene lokuza kwabantu abavela ngaphandle okuphathelene njalo lezo mnotho okuphathelene lezezimpilo zabo mama okuphathelene nje lokudula kwezinto njengoba sibona njalo nje kukhulunywa ngakho
Ubudlelwano beZimbabwe leMelika siyazi ukuthi abumanga kuhle bakhona abezanu abetheswa izijeziso yiMelika ngoba isithi bephula amalungelo kaZulu singabona yini kusiba lenguquko kubudlelwano lobu kusiya ngokuthi ngubani onqobileyo
Ubudlelwane bungaguquka kancane kodwa kangiboni ukuthi iMelika izakuma ukukhuluma ngamalungelo ukukhuluma ngentando yombuso okhululekileyo ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu lomthetho lokho izahlala ukukhuluma njalo kanti ke kungakhathalekile ukuthi ngubani osesihlalweni uncedo iMelika eluphayo ngokuphathelene lokusizwa kwabantu abalambayo eluza qhubeka lukhona kuncediswa ezibhedlela lakho konke lokhiyana kungakhathalekile ukuthi ngubani ulabo abangaphansi kwezijeziso zenotho kungatshintsha lapha lalaphana kusiya ngokuthi ngubani osesihlalweni kodwa siyakwazi ukuthi lokho kuzayo ngokuthi uhulumende weZimbabwe yena wenza njani ukuze lo onge nesihlalweni kumbe oqhubeke sesihlalweni kube lula ukuthi atshintshe ubudlelwano
uhulumende weZimbabwe singathi ukhona yini afuna enqobe phakathi kukaTrump loHarris
Ngicabanga ukuthi abakuhulumende weZimbabwe bazabe bekhangelele kakhulu ukuthi ngabe kunqoba uTrump ngendlela akhangela ngakhona izinto. Kodwa ke ukuze kuguquke ubudlelwane phakathi kweMelika leZimbabwe bube buhle kakhulu kuseza dinge ukuthi kusetshenzwe kuguqulwe indlela abohulumende laba babili ababona ngayo abakhangela ngayo izinto kanti ke phezukwa konke kuzadinge ukuthi lona ilizwe leZimbabwe lilwise lezo zinto ezivimbela ubudlelwane obuhle phakathi kweMelika leZimbabwe into ezinjenge corruption lakho konke khona lokhuya kungakhathalekile ukuthi nguTrump okhona kumbe kungHarris okhona kumele kube lenguquko ezithile eZimbabwe ezizakwenza kube lula ukuthi kube lobudlelwane obuhle phakathi kwalawo mazwe omabili
Lo ngumnumzana efidlela ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni loNtungamile Inkomo weStudio 7. Kusenjalo umeli wesigodlo seMelika iZimbabwe inkosikazi Pamela Tremont utshele intatha izindaba lamuhla ukuthi eHarare ukuthi bayathemba indlela okhetho loMelika luqhutshwa ngayo ngoba eleMelika lelo mthetho ecacileyo njalo ehlonitshwayo ngumuntu wonke okokuthi akulamuntu ozenzela santando. Njalo abantu abensundu labo sebe bayahlonitshwa kukanti omunye wabancintisayo ngomunye wabo asizweni amazwi akhe ngamafitshane
Transparency and accountability are the cornerstones of a thriving democracy. They give the people confidence in the vote and they allow the people to hold their leaders accountable. And that's how where I turn to my second issue, participation. Democracy is not a snapshot of November 5th. It's not even a free and fair election. Ours has been a long road from our founding to ensure that every voice is heard and every vote is counted. Through our Civil War, through our Civil Rights Movement, 100 years after that, we have fought to include African Americans who were originally erased from our democratic processes. And tonight, for the first time ever, a woman of color is representing one of the main parties on the presidential ballot of the United States.
Lawo ngamazwi ka Ambassador Pamela Tremont omela isigodlo seMelika eZimbabwe obekhuluma lentatheli izindaba eHarare. Ngesizwe imbono yenu balaleli beStudio 7 elisithumele yona ngeWhatsApp ngokhetho lweMelika.
Sihlobo zakithi bantu bakithi, hayi siyakuzwa lokhu kwase-America. Thina abanye akusijabulisi ngoba siyazi ukuthi uTrump mangawina khona vele abantu bakithi bazoba senkingeni kakhulu lapha e-Africa. Siyazi ukuthi uTrump umuntu odlame, umuntu olwa nabantu abaphuma ngaphandle. So okunye futhi siyazi ukuthi uMzansi wona vele iSouth Africa ihamba ngesithende seAmerica. Konke nje okwenzakale eAmerica nalapha eMzansi bakwenza bakukopisa ngendlela okungakhona. Usho kusho ukuthi ma uTrump awinile, hhayi abantu bakithi basenkingeni kakhulu, kuzophela nje ukujabula kwethu elizweni lele njengoba vele kuqalile. Njengoba le ndaba leyaqalwa nguTrump last president wabuya futhi, so mase kabuye kwesithuku usho ukuthi lapha eMzansi kuzobulawa abantu mahlayana nje ngoba amandla bathola le lonke uhambo oluhanjwa e-America nabayalikopisa. Ayikho into abangayikopisiwe lapha eMzansi, into enye nenye bayikopisa enziwa e-America. So eish, hayi kulisizi nje, yaziyamangala abantu mabajabuliswa ukuthi uTrump awine awinani, ngoba vele yena une-apartheid yena ngokwakhe, akanabo ubuntu ukuphila nabanye abantu.
Ye, kustudio 7 litshona njani losazi betabathi? Mina ngiyayizwa inkulumo kaHarris kodwa kangahambisani layo, kumente avumelani layo ukuthi ethi yena yena akavotelwe uzaqeda izimpi. UKamala Harris ulawo wonke amandla okuqeda impi, even kusasa engavuke eqedile. Kungathi kuseyafika iThursday seyiqedile ma ukuthi uyafuna vele ukuyiqeda, ngoba vele njengoba iqhubeka isapotwa yibo leyo mpi, yibona abasupply, yibona abanikeza ngezikhali. So why kuthiwa votani then ngikoqeda impi? Wonke ama-president wonke nje, even lase-Africa ama-president wonke atsho njalo, votani ngizenza ukuthi limfake kasayenzi leyo nto leyo. I think sokuyisikhathi sokuthi kwelinye ilanga even ema-countryni wethu la akula muntu okuyathiwa kuthiwe votani zenza ukuthi qala uyenze bese sivota sesibonile. Okwenza ukuthi ma usubaleka ubaleke nathi sisale sine-something esiyiphetheyo. Ungathi uzayakho umgwaqo uyakhe before kufika ama-election. Ma ubaleka usuhamba sesikuvotela, akula ndaba umgwaqo siyabe siselelayo, inethiwekhi siyabe siselelayo. And I think indlela esokumele imentalithi esume siyisebenzise, kungarojwa nthiwe yenzani ukuthi nizayenza ukuthi kayiqede manje uHarris ulayo leyo phawu ngoba uyi-vice president. UJoe Biden basebenza bonke since bayiqale bebonke le nto yezinto, ayekho kuba yintsonzi layo kuba yikhuku.
Studio 7 basakazi bethabahla, hhayi olubingelelayo ngu-ona waselupane yilapha manje ngaseGoli e-East London. Hayi sifisela ukuhle i-America ekhethweni lwanamhlanje, ongathi abantu bengazivotela kahle, kungabi khona ukulwa, kungabi kudonselana, kungafanani nokwakithi ngapha. Ngapha kithi hayi kunzima ngempela, kunzima. Uthi siyavota kuthi akunama-ballot papers, asazi ukuthi kithi kahle kahle kuyalunga nini. Lethemba ukuthi bambi bazokwazi ukuthi babheke babone kwabanye ukuthi kuvotwa njani.
Studio 7, hayi siyabonga i-news zenu. Siyabonga kakhulu umsebenzi omuhle lewenzayo. Kodwa ke mina ngiyamangala ukuthi lezi nsuku seligijimisa i-election ye-America nsuku zonke. America kathi thina sesihlale America yini? Ake likhulume ngendaba zeZimbabwe, indaba zepolitiki yeZimbabwe elishiyane le-America le. Ya, khulumani indaba zeSadiki, iZimbabwe iseSadiki ayikwe-America. Please, just give us a break nge-election ye-America le. Every day, Trump, Harris, elisiyekele nge-America le, sesichile nge-America le. Khulumani ngeZimbabwe lapho.
Angibingelele, ngingomunye walabo babhekele ngesolokhozi khetho lwe-Melika elami senti ngilifaka kubaba uDonald Trump ngezizathu 1, 2, 3. UDonald Trump ungumuntu ongacwiciziyo, okhuluma into njengoba injalo, avele ayibeke obala, akafihli. Kuhle lokho, akenzi sengathi yena bese senza sengathi. Hayibo, anti njalo uDonald Trump ngoba uyathembisa ukubana laba babulalanayo miningi imiphefumulo eseyifile emhlabeni lo, okuyinto ezisusize ukuhlunga kangakanani. Engikhangelela ukubana njengoba ethembisa uDonald Trump ukuthi ma kuyena otholile isihlalo esikhulu, uzozama ukukhulumisana nalawa madoda abulala abantu bakamlimi wabantu bakaNkulunkulu wabadala ngomfanekiso wakhe wabaletha emhlabeni, kodwa naba laba bantu bababulala hwilinili okuqondana ikakhulu laba bantu base-Israyeli ababalwa naseBhayibhelini ukuthi ama-Israyeli. Angazi ukuthi ama-Israyeli la achiyene kangakanani nalawo esifunda ngawo emaBhayibhelini, ngoba eyisebeqede abantu. kanti naba uphathileka lokunjene yama democrats iyasekela izimpi zomhlaba ubana abantu kababulalani kabalwisani okuyinto embi banikeza imali banikeza lokho nalokho ukuthi abantu bebulalani.
Siyibonge abalaleli be-Studio 7 embiko abesithulele yona ku-WhatsApp. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxa ngokhetho olufanayo. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC.